Siyabonga Chris Lojonga. Siyalamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 14 kuNkwenkwezi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Sizobe sesithola abakhokheli bethu bethathe advantage of ama youth ngokubasebenzisa sometimes ngokubasetshenziswayo ukupusha i-violence, ngokubasetshenziswayo ukutshaya abadala nxa sokufanele abadala baforswe maybe ukuthi bavote ngendlela ethize.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ikakhulu abatsha e-Youth Initiative isikhuthaze ukuthi abezombusazwe bayekele ukusebenzisa abasakhulayo abaswela imisebenzi ukuncindezela lokuhlukumeza abantu.
Sithole ukuthi kule study bantu kuyagcizelelwa ukuthi abachubeke basebenzise amakhondomu and vele bafuna ukuthi-protecta le status sabo lokusho ukuthi lelinani leligciwane lichubeke libe phasi, lichubeke libe undetectable.
Odokotela abasebenza phansi kwenhlanganiso ye-Medicine Sans Frontiers, i-MSF, bahamba kumhlangano wokuqala ophathelane le mikhuhlane ehlasela izwekazi le-Afrika okubonisana ngokungenziwa ukuthuthukisa imisebenzi yabo. Iningi lincoma uhlelo lwe-Women's Coalition of Zimbabwe isebenzelana lenhlanganiso ye-The Ones Campaign lokukhankasela ukuqiniswa kwemizamo yokuqeda ubuyanga emhlabeni jikelele, ikakhulu kwabesifazana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ikakhulu abatsha e-Youth Initiative isikhuthaze ukuthi abezombusazwe bayekele ukusebenzisa abasakhulayo abaswele imisebenzi ukuncindezela abanye kumbe ukuthenga amavoti ngalesi sikhathi kukhankaselwa ukhetho lwama-by-elections endaweni ezithile zelizwe. UNothando Sibandayo sipha lolu daba.
Inhlanganiso yabatsha i-Youth Initiative iphathe umhlangano lamhla ukuxoxisana ngokuphatheka kwabatsha kwezombusazwe lendima abayidlalayo ekukhankaseleni ukhetho lwama-by-elections koBulawayo laseCholocho. Lumhlangano uza ngesikhathi imbiko ephumayo isithi bandla leZANU-PF liphatheke ekukhankaseni emzini ehlala abaningi lapho ehamba ngandlu ngandlu idinga ukuvotelwa. Enye imbiko ithi inhlelo zokulungiswa kwemigwaqo ezisungulwe ngumsekeli kamongameli uMnumzana Phelekezela Mphoko emzini weCoudry Park ngezokudinga ukuthi uZulu wakulindawo avotele ibandla lakhe kukhetho lweLuveve constituency. Ekhuluma labatsha emhlanganweni lo, uNkosikazi Imelda Mpofu olwela amalungelo oluntu kulinhlanganiso uthi kuqakathekile ukuthi abatsha baphatheke ekubusweni kwelizwe ngoba inhlupho ezinjengokuswelakala kwemisebenzi kanye lokuqonga kwembadalo yemfundo kuphatha bona kakhulu, kodwa lokhu akutsho ukuthi basetshenziswe ekuncindezeleni lokuhlukuluza uZulu. Uthi ukuhlupheka kwabatsha yikho okwenza kube lula ukuthi inkokheli zibasebenzise ekudaleni udlakela kanye lokuhlukuluza uZulu lapho kusiwa kukhetho.
Sizobe sesithola abakhokheli bethu bethathe advantage of ama youth ngokubasebenzisa sometimes ngokubasetshenziswayo ukupusha i-violence, ngokubasetshenziswayo ukutshaya abadala nxa sokufanele abadala baforswe maybe ukuthi bavote ngendlela ethize.
Osakhulayo uMnumzana Gideon Makhombe ongene lumhlangano uthi abatsha bazimisele ukuphatheka ngokugcweleyo ukuthi ilizwe libe lokuthula njalo libuswe ngendlela ethandwa nguZulu. Uthi lokhu abatsha bazakwenza ngokuxwayana lodlakela kodwa bayevota ngobuningi lapho okulokhetho khona abantu bazikhethele inkokheli abayifunayo kungela obathwalele izikhali. Inani eliphezulu lezizalwane zakuleli ngabasakhulayo lanxa nje belokhu bengakatholatholakali kunkokheli yelizwe kumbe lapho kuthathwa izinqumo ezimqoka ngokubusa kwelizwe, uMnumzana Makombe athi kuveza obala ukuthi abakhokheli bafuna nje ukubasebenzisa kodwa bengabaphi izikhundla kumbe amathuba okumela uZulu.
Into ethi sihlukuluza kakhulu ukuthi thina njengabontanga yithi esi-affectwa kakhulu So as the youth tina city no who says I protect if what yet so protect election yet there's the youth.
Inhlanganiso ye Heal Zimbabwe Trust ithi ibandla elibusayo lisebenzisa abatsha emadolobheni kuthi emaphandleni lisebenzise inkokheli zomdabu kanye labalwa impi yenkululeko ukuncindezela uZulu kukhetho. Ithi uZulu wetsholotsho usethuselwe zinduna ukuthi akuzukulunga esigabeni lesi nxa uZulu angekela ukuvotela ibandla lezanu PF kukhetho lwenyanga ezayo. Umnumzana Mekia Ncube oka Ward 6 etsholotsho uthi abakufuni ukwethuselwa ngoba ukhetho ngolokuthi umuntu akhethe lo amthandayo ngenhliziyo ekhululekileyo, hathi ukuthi abalwa impi yenkululeko lezinduna babe ngontando kayiphikiswa abazenzela abakuthandayo phezu kukaZulu.
Abantu bekhethele bona abamthandayo. Akukho umuntu wena uyekhethela umuntu ukuthi yenze uthi ngenkani. Uchaywa ngenkani. Laba kasikufuni labo laba amaveta khona lalo abahambi.
Ukhetho lwama-by elections luzaphathwa elizweni mhlaka 10 ngenyanga ezayo. Kulandela ukuxotshwa kwamalunga edale lephalamende libandla leMDCT kanye lalabo abaxotshwa libandla lezano PF. Emhlubuleni weMandebeleni ukhetho luyaphathwa endaweni ezinhlanu kobulawayo ezivalisa iluveve, iphumula, iphelandaba, mpophoma, ilobhengula nemakhokhoba kuthi eMathebeleleni North, eTsholotsho North. Amacele awe-MDC alile ukuphatheka kulolu khetho. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNothando Sibanda.
Silokho sikudaba lunye. Umkhankaso wokhetho lwama-by elections osufike kuzinga elaphezulu ngesikhathi sekuqhamuke njalo ukuxokozela kubandla lezanu PF kulandela amazwi ayithulwe ngabalwa impi yenkululeko besola umqoqo wenhlelo zebandla umnumzana Xavier Kasukuwere. Lokhu kwenzakala umongameli Mugabe osanda ukuvela kwele Russia eselubhekise kwele mali ukuyafakaza ukulotshwa kwesivumelwano samabandla abephikisana. Abalwa impi yenkululeko bethesa umnumzana Kasukwere icala lokufuna ukugenqula umongameli Mugabe lokufaka abantu abathandayo ukuthi bamelele libandla kukhetho lwama-by elections olwenyanga ezayo. Kodwa umnumzana Kasukwere wethule amazwi esithi abalwa impi yenkululeko yizidakwa ezingazi ezikukhulumayo. Kobulawayo ibandla lezanu PF likhanya lizazenzela santando ezigabeni ezinhlanu lanxa kule bandla lezaphu lele Transformation Zimbabwe kanye labanquntisa bezimele. Ehurungwe West okuyikho okukhanya ibandla lezanu PF lifaka amandlalo wonke onquntisa ezimele umnumzana Themba Mliswa utshele iStudio 7 ukuthi izanu PF isebenzisa osobhoku ukuthi wethuselwe abantu kodwa uthi abantu bengithuki ngoba akwazakali ukuthi bazavotela bani. Etsholotsho abanye bathi kugejwa kwemithombo yamanzi engamachumi amabili indlela yokuthenga amavoti. Kodwa ukhokhela umkhankaso kamnumzana Jonathan Moyo ozancedisa esigabeni seTsholotsho North emele ibandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule utshele uChris Gande weStudio 7 ngomkhankaso wabo.
Mina kuyangimangalisa ukuthi kathi nxa abantu bekhuluma ngokuthi bakhala ngentuthuko ezigabeni xa inkulu intuthuko yakhona isibuya sokuthiwa khona ikuthenga amavoti, hayi kuyangimangalisa ukuthi kathi into enjani, ingqondo enjani ezeyani. Kodwa abona hayi ayisho ingqondo evele ebantwini betsholotsho ngoba thina xa sikhangela itsholotsho ikhwamile, itsholotsho ayinamanzi, itsholotsho abantu betsholotsho izula linanga kuhle lonyaka, inkomo nxa kungasagetshwanga imigodi abantu bazafela izifuyo zabo, abantu bazakufa ngodubo lwamanzi. Ngokunjalo ukugejwa kwezibhulane abantu bona izakhamuzi zetsholotsho zikwamukela ngenjabulo enkulu okumangalisayo ukuthi nansi intuthuko eza esigabeni elethwa yihulumende yezanu p f ngesikhathi yanikwa khona imandethi nabantu up to 2018.
Wona umkhankaso uhamba njani, uyaphumelela yini? Na
umkhankaso ukanya nje i-candidate ethu kuzakhanya ngani iyodwa lapha emkhankasweni ngoba abanye abantu laba sibaboni laba sisebha emkhankasweni lowu ngoba laba abanye ama-candidate la u-Grace Banda lo Busani Ncube seyehlukana nabo, sahlala nabo i-nomination court seyehlukana nabo khonapha zange sisinde sibabone. Ngibhothi iganga lonke leli izolo wabe ngitshaye kangingena emhlubulo wakwesiphepha wonke lowana ngathitha ingapha emhlubeni namhla kade ngiphansi kwabo ku-ward 8 sezimhlangano wethu emkhayeni kunye nesasenza sibhoda sethu ethikhatha wangapha anza konke bengibhodi itshintshe i-constituency yonke anzake nhlangane neposta ngitsho eyodwa, anzake nhlangane nomhlangano ngitsho owodwa oyenziwa ngomunye walaba waphikisayo. Ngokunjalo angazi kumbe inhlangano la bayenze usuku kumbe bayenza ngasikhathi bani, hayi lapho kangikwazi. Kodwa ke engikubonayo ukuthi sisoda apha emkhankasweni lowu, esengikubona nje ukuthi aluba labantu abazange baningi nje baphothele amaphepha abo, ngabe nje uJonathan wazingenela an-opposed nje wavele ezasayila through ngoba abantu vele sesiphonga ukuqhuba nje isikhathi kuphela. Aluba lokukhethela ukusasa nje ube vele uyaganyela nje uJonathan Moyo.
Lo Mnumzana Philip Gawule, omunye wabakhokhela umkhankaso kaMnumzana Jonathan Moyo ozancedisa imele ibandla lezanu PF esigabeni seCholocho North, obekhuluma le Studio 7 ekhona le eCholocho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Odokotela abasebenza bezimele ngaphansi kwenhlanganiso ye-MSF babe lomhlangano wakuqala ophathelane lezwekazi le-Afrika eZimbabwe wokubonisana phezu kokungenziwa ukuthuthukisa imisebenzi yabo ekuphathiseni uzulu emkhuhlaneni etshiyeneyo. Intathe yezindaba ethu uMavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni owenzelwe e-Crystal Lodge eHarare lamhla ekuseni, ingcwethi kwezempilakahle ziveze ukuba zisesekhona izikhexe ekusebenzeni kwabodokotela emizameni yokulwisana lemikhuhlane ehlukeneyo emazweni omhlaba okubalisa eleZimbabwe. Imikhuhlane ekade isesiqongweni ihluzwa kulomhlangano ngebalisa ukusabalala lokuthelelanwa kwegciwane lomkhuhlane wengculaza, owofuba, owe Ebola kanye lokuphathelene lokudlwengulwa kwabantu. Umnumzana Velibanti Dlamini wakwele Swaziland ngomunye wabacubunguli abaze kulomhlangano.
Sithole ukuthi kule study bantu kuyagcizelelwa ukuthi abaqhubeke basebenzise amakhondomu and vele bafuna ukuthi-protecta le status sabo, lokusho ukuthi lelinani leligciwane liqhubeke libe phasi, liqhubeke libe undetectable. Or uma mhlawumbe litholakele kokuthi li-detectable aphinde avikelele simo sakhe lomva ukuthi lingachubeki lokuya embili. Lo mhlangano lona ngingachaza lokho ukuthi cha, njengoba ube wokuqala evikini eliphelile bokwathi ukhona e-UK nakhona bekungilanga lelikhulu la-MSF. Lengikuthandzile lana bekuthi mhlawumbe kubuka ukuthi lamanye emave endani sibe sesisherisha wona la siyadiscussa mhlawumbe imivo mhlawumbe kokuthi ngiyiphi indlela lekungafanele siyithathe, ngoba esikhathini esiningi letinto letivela kulamanye ama-settings tiyavela nakulamanye.
Unkosikazi Nompumelelo Mantangane ongumongikazi emsebenzini wokuphathisa abantwana kanye labasakhulayo enhlelweni zokuvimba ukuthelelana kwegciwane lengculaza emzini weKhayelitsha eCape Town kwele South Africa. Inhlolisiso ayenze labanye bakhe uthi iveza ubunzima obukhona ekusebenzeni labantwana abaphila legciwane loba sebebulawa ngumkhuhlane wengculaza.
Siqala ke ngokuthina pha si-educate, sibuze imibuzo ba iye yaziqala le klinika zegoyi ba yikliniki yantoni, because we only deal ngabantwana abafeyilishayo kwi-HIV kwi-ARVs. If akayazi siyamxelela yikliniki yantoni, uyayazi uzityela ntoni iipilisi, uyayazi yintoni i-viral load. Then if akayazi, we empower them ngobafundisa sibaxelele uba yintoni i-viral load. And sibone ukuthi iyabanceda emva kuba umntana eyi-understandile uba u-HIV positive, then ikhona into esiyenzayo kakhulu esithandayo, sibabuza ii-goals zabo. What are your goals for the next 5 years? Urhalela uzibone yintoni. That part becomes very emotional, and I think yeyona part iba empowerishayo umntu afuna uphilela ii-goals zakhe, because uyafuna uba ngunesi, uyafuna uba ngugqirha, uyafuna uba ngutishara.
Kuvunyelenwe kulo mhlangano ongenwe zingcwethi kwezempilakahle ezivelele emazweni atshiyeneyo ukuba kumqoka ukuqiniswa kobudlelwano phakathi kwe-MSF labohulumende lapho esebenzela khona ukubalisa eleZimbabwe ithuthukiswe imisebenzi yokulondoloza impilakahle kazulu. Ngasikhathi sinye uhulumende uthi seluphelile udubo lokukhalala imisebenzi kwabongi ngoba eseyitholile imali yokubahlawula lapho besebenze ebusuku. Umgcini sihlalo we-Health Services Board, umnumzana Lovemore Mbengeranwa, utsho lokhu ngesikhathi intatheli zindaba zifuna ukwazi phezu kwesimo sabongi ngemva kokuvula kwakhe lumhlangano okusemthethweni emele umphathintambo wezempilakahle. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Iningi selincome imizamo eqhutshwa ngumanyano wenhlanganiso yezilwela amalungelo abesifazana o-Women's Coalition of Zimbabwe indawonye lenhlanganiso ye-The Ones Campaign eyokukhankasela ukuthi iinkokheli zamazwe omhlaba ziqinise imizamo yokuqeda ubuyanga emhlabeni bona obubikwa buhlasela ngamandla abesifazana okwedlula abesilisa. Unkosikazi Virginia Mwanikwa olwela ilungelo labesifazana njalo wayekhona emhlanganweni lapho okwasungulwa khona lolu hlelo usichazisela okuningi ngalolu daba.
Umanyano owama campaigns akhangela ukuthi omama ba-affectwa njani lokuswela kumbe le ethiwa khona i-poverty. Right, because uyenza ukuthi abantu bakhangele izinto ezenza ukuthi ukuba le gender equality kube khona. Sokutholakala ukuthi i-poverty kumbe ukuswela kwabomama kumbe i-economic dependence eyabomama iyenza ukuthi bangakwanisi ukuthi babe bekhuluma ngokwama-rights abo, ngokwamandla abo. Ukuswela kukhona kubobaba labomama, kodwa sibona ukuthi lapho sizehlezi ezindlini kumbe emendweni kulezi zinto eziyenza ukuthi omama ababonakale bale nhlubo eyiningi eyidlula abanye, eyidlula kumbe abesilisa, ikuthi ama-positions la lezo zinto, ama-responsibilities awalawo ayenza ukuthi ngakulo uswela phakathi kwenu omama bathwele nzima, bayazibona bathwele nzima. Lapho size sikhuluma ngokwethuthuko kumbe lokwe-economy kaphana mathuba yokuthi babe labo bethola ama-resources yokuthi basebenzise. Lokhu kuyenza ukuthi amama babe-dependent lalabo abahlala
lo. Ngokosikazi Virginia Mwanikwa olwela amalungelo abesifazana obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Ku-Studio 7 Live Talk okuhlelo asihluzeni bomama lamhlanje sikhangela ukusungulwa kohlelo lokusebenzelana komanyano we-Women's Coalition of Zimbabwe lenhlanganiso yomhlaba ye-One Campaign yokuzama ukuqeda ubuyanga kwabesifazana. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America iseWashington. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Philippines zibika ukuthi kufe abantu abangamachumi amane lanhlanu, abangamachumi amabili lasithupha bengabonakali ngemva kwengozi yokulumatha umlilo kwenye ifekithali elungisa ama-slippers esigodlweni salelo lizwe eManila. Leli nani libikwa lilakho ukuqonga. Izihlobo lemuli zabafileyo labalimeleyo kule ingozi zisola abanini benkampani ye-Kentex Manufacturing ngokungabi lendlela ezicacileyo zokuvikela ingozi ezinje emsebenzini. Inhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu wa-African Union ithi sizathumela abenhlanganiso zokulondolozwa kwelungelo loluntu kwele Burundi lapho osokuqhamuke ukulwisana okubi ngemva kokuba abanye abakubutho bezame ukuhluthuna intambo zombuso kumongameli Nkurunziza. Lokho kubangele ukuthi i-AU ibambe umhlangano wesiphangiphangi lamhlanje okuhlaziya udaba lolu. Ukwethekelela kwequla leMelika elilesisindo esiphezulu eZimbabwe kuliviki ngemva kweminyaka eminingi sokuthiye abaningi bezibuza ukuthi kambe uhulumende weMelika engabe esedinga ubudlelwano obuhle leZimbabwe na. abakuqula leli bagoqela umsekeli kamabhalane obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe umnumzana Shannon Smith lo msekeli kamabhalane okhangelane lezamalungelo oluntu umnumzana Stephen Feldstein. Iqula leli selihlangane leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa lo mabhalane kugatsha olubona ngobudlelwane bezimbabwe lamanye amazwe umnumzana Joey Bima. Bakhangelelwe ukuhlangana leziphathamandla zamabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo. Ekhuluma eHarare izolo, umnumzana Feldstein uthe iMelika ilesifiso sokuba lobudlelwano obuhle leZimbabwe kodwa uthe bafuna uhulumende alungisise konke okuhluphayo kuqala okugoqela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lengcwethi kwezembusazwe umnumzana Nhlanhla Dube kanye lelunga lezanu PF umnumzana Morris Ngwenya laye ohlaziya ezombusazwe. UDube usungulele ingxoxo.
I-America iyakunanzelela ukuthi yebona ye leZimbabwe bebehleli bethobelene kodwa kuqakathekile ukuthi benzeke amalungiselelo lamanyathelo okuthi baqale njalo ukukhulumisana lokudlelana leZimbabwe ngendlela eyokuthi bangayigwedwa entweni ezithize eziyabe zidinga ukuzwanana lokuzwisisana mayelana lomsebenzi wamazwe emhlabeni wonke. Ngokuqala lokho, okwesibili ngamafitshane, ilizwe elikhulu njenge-America nxa selitshintsha indlela elenza ngayo izinto lelinye ilizwe abathi ngesilungu yi-climb down, kumele lithole indlela yokuthi lehle njani lapho kade limi khona ekuthini sivelela sikhulumisane leZimbabwe lifike ekuthini singakhulumisana nani nxa lingenza lokhu nalokhu nalokhu nalokhuyana. Mhlawumbe lokho kuyizinto vele ku-constitution entsha yeZimbabwe, mhlawumbe uhulumende sevele wakhuluma ngakho ukuthi lokhu kumele sikwenze ngale indlela, labo sebekubona ukuthi sokusenzakala, mhlawumbe sebekubona nokuthi le-opposition nayo ingehluleka ukuthi ithi lokhu nxa kungenzakalanga lokhu kangisaze kwenzakala.
Mnumzana Ngwenya, iqula leli likhuluma kakhulu ngesidingo sokunanzwa kwamalungelo oluntu, uthini ngalokho?
Banambe ukuzoncenga uhulumende oweZimbabwe ukubana engabajiyi phandle lapha nxa sokucubungula, nxa sokulungiswa indaba zomnotho, ngenxa yokuthi babone ilizwe leZimbabwe liqinise ukudlelana lelizwe leChina eliyilo ilizwe eliqine kakhulu elithuthuka kakhulu kwezomnotho kulezi nsuku pa emhlabeni wonke jikelele. Babone njalo ilizwe leZimbabwe liqinisa ubudlelwano nelizwe leRussia. Singakhangela uhlelo olukhona lolo olweplatinum, luhlelo oluqakatheke kakhulu kwezomnotho oluzasungulwa lapha, i-investment eqakatheke kakhulu enkulu kakhulu. Ngakho bazathi bebuya kanje bathumela abantu abazebekhuluma ngezomnotho, yikho behambe kuminista Chinamasa onguye ophe umphathintambo obona ngakhonokho okwemali, ngenxa yokuthi bona ngokwabo yikho abawufunayo. Lokho ababe bekukhuluma besithi human rights, human rights, yikulahlisa kuphela ngoba vele bona ngokwabo into okuthiwa human rights abayazi. Yikho sibona abantu abansundu bayabhijulwa mahlayana e-America okubangele imisindo insukwane ezehlele abantu ebejengisile ezidaladeni ngenxa yokuthi amapholisa abe dubela abantu abamsundu kodwa kungelalutho olwenziwayo.
Ngena khonapho baba Dube.
Asingeke sakuphika ukuthi kumele kube kuhle ukuthi siphilisane kuhle, singagongodani, singaqhilani nxa siye ekhethweni, into ezinjalo. Kodwa lokho kakutsho-ke ukuthi yona i-America kayinafici. So kuqakathekileyo ukuthi sikhangele ukuthi kambe abakufunayo kuyini. Ungananzelela nxa besipha ukudla ngesikhathi nxa singelakudla Ntungameli, bayabhala ukuthi lokhu kuvela ebantwini be-America, kwenzela ukuthi libaboni. Ayisiyo ngesilungu okuthiwa yi-philanthropy njengo-Jairus Giri ukuthi kuyenziwa kuphela njengokwe-church ungatshiwo ukuthi kuvela ngapho. Kule njongo yokukhulisa i-America, yokukhulisa i-America ne-influence, yokukhulisa i-America ne-economic growth, ne-outreach, ukwenzela ukuthi umkhonomi wabo, ilizwe labo, isisindo sabo sikhule. Kuqakathekile njengeZimbabwe ukuthi nxa singena kunkulumo ezinjalo siqine ekuthini kuyini okumele iZimbabwe ikuthole njengelizwe. ilizwe sidlelane kungabi lenzomba ekungabi logadi inzomba.
Baba Ngwenya, singabona yini kuvuleka amathuba amabhizimusi phakathi kweMelika leZimbabwe ngemva kwalolu hambo?
Mina ngokubona kwami singazake sibone okuningi okuyabe kuvela kweMelika ngenxa yokuthi lona ilizwe leMelika sivele ngokwabo bona abasibo bantu esingababala kwezamabhizimusi kumbe kuma-investment. Bona bafuna ukuthatha mahara, ukudla mahara, lokana ukuthi ukudla mahara njengendlozi. Yikho bethanda ukuya sungula amabhizimusi lapho kuyabe kulezinto khona, ikakhulu kwezamafutha ku-oil lapha, yikho abaye bekuthanda. Hatshi ukuthi lapho kuthiwa kukhulunywa kwezomnotho amabhizimusi imali ihambe kanje ngendlela ebalulekile, lapho asingazake sibale sibile ukuthi i-America ingaletha imali ngalesi sikhathi ngokubona kwami.
Akwiqibe Baba Dube, singabona yini ubudlelwano phakathi kwamazwe amabili busibanganeno ngemva kohambo lolo?
Kuqakathekile ntungamili ukuthi kukho konke okwenzakalayo okwenziwa nakuhlangana amaqula ehulumende kukhangelelwe ukuthi umkhonomi weZimbabwe ungakhuliswa njani. Ilizwe leMelika linobudlelwano kakhulu lamazwe amaningi, linobudlelwano lawo nala amazwe lathi esinobudlelwano lawo anjengaboChina, South Africa, oNigeria khonapha e-Africa, o-Egypt, amazwe amaningi. Kuqakathekile-ke ukuthi nxa sixoxa labo, sixoxe labo sinanzelela ukuthi esikuxoxayo kukhona ukuthi kusenelise ukuthi sivule amathuba.
Ukuhlaziya lolu daba njalo uKeeps Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Dan Moyo we-MDCT eMelika endawonye lonkosazana Nomsane Kevana ohlala eBelitane.
I-America iyabona ukuthi sokubalulekile ukuthi kube le-engagement ukuthi izinto ziguquke eZimbabwe. Abaningi bakhona sike sathi ukuhlangana labo esikhathini esifitshane esidlulileyo sabazisa ngesimo esisekhaya ukuthi isimo sakhona asisamanga kahle, okuthi sokule need yokuthi kube le-intervention from abanye abantu abangaphandle ukuthi izinto zizame ukulungiswa ngoba asingeke siqhubeke ngendlela izinto ezingakhona.
Ye, singathi-ke inkosazana Nekevane ulubona njani udaba lolo?
Bonga khona lokhu ukuthi bahambe bayebona bezopho after ubona kwabo bazoncedisa njengoba uba besitsho, ngoba iZimbabwe isime kuso right now idinga lona uncedo lwabantu, ngoba nangabe kuthiwa eZimbabwe akulamali kusho khona ukuthi kuze kuncedakale ukuthi khona lokuthi abantu abavela kwezindaba bayazonceda nangabe bakwanisa ukunceda.
Ye, kodwa nxa sibona Baba Moyo ngamafitshane khonapho abantu bakhuluma phela ukuthi omoya wabahlala emazweni abafuna ukuthi bancede bona ukuthi kube le nguquko eZimbabwe, ungathini khonapho?
Hayi, thina ukuncede yinto vele esiyilwisayo imihla yonke, sihlezi singabantu abadinga izindlela esinganceda ngalilizwe. Kodwa into eqakathekileyo ukuthi indaba yakithi ma siyibhekisisa kahle siyisa even kwabanye abantu, isimple, sile government engafunwa ngabantu, sile government ebusa ngodlame, sile government erida ama-election, sile government elombuso ongarecognizwayo ngamanye amazwe. Ngakho-ke abaningi ba-straightforward kithi bathi lungisani ezombusazwe wenu libe lohulumende owabantu ngabantu. And into esizama esiqala siyitshela abantu bezanu ukuthi izinto zize zilunge kumele sibe lehulumende yabantu ngabantu.
Ye, kodwa nxa sikhangele-ke nkosazana Nekavane, lina liyenzani ukuthi kube le nguquko eZimbabwe ikakhulu nxa sikhangele zombusazwe lezi, ngoba yinsika yangikhona okanye angizani ikho kuhluphayo?
Mina ngikho kwezombusazwe baba, that's one thing, and angiziboni anytime soon ngena kwezombusazwe. I think ukuthi bethu abantu abangaphandle abafuna ukuncedisa ku-unfair, ngoba ukhuluma ngomuntu ohola isalari ongathandiyo lala akhona ofisa ukubukela aye eZimbabwe. But ngakho ukuthi isimo seZimbabwe asilunganga, nawe useZimbabwe uyabuhlulandula. Na usazi ukuthi lo msebenzi wakho uzafuna uthola khona ngala kulanto ezofuyenza futhi la kusho ukuthi uyangena wena le i-mortality rate yokuthi isilokozile ukuthi uyahamba noma yinini. Yikho kusenza sigcina silokho esihlele emazweni. But if i-situation eZimbabwe was better, I think abantu abaningi, like I'm talking la engikhona manje, abantu abaningi akumnandanga ukuhlala ngaphandle kwelizwe. I don't think ukuthi kumnandi ngendlela abantu abacabanga ngakhona. But nangabe uyahola uhola imali engakwenelisiyo inganisa umndeni wakho immediate family yakho ohlala labantu bakho khona so okuthi uzonceda njani I think i government ngumsebenzi wana lokuthi incede ilizwe layo
sibonge unkosazana nomsane kevana ohlala eBilitane lomnumzana Dan Moyo isiphathamandla se MDCT eMelika selugqiba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalelisayo sithandekile mhlanga.